Ma ungatholanga ithuba lokubhalisa ukuvota, kuyabhalisa ukuvota kulabo abasokubulawa eZimbabwe International Trade Fair. Nxa use-trade fair lapha uyakwazi ukubhalisa ukuvota, uyakwanisa njalo ukuthatha isithupha sakho asigijimenini bakithi sibhaliseni ukuvota. Kuqakathekile kakhulu. Iblitz le isivalwa, kutsho ukuthi khona nxa usufuna ukubhalisa kuyabe sokumele ukuthi uye emahofisini ezek. Njalo siyakwazi ukuthi amahofisi ezek akho lula ukufinyelela babe kuma-provincial offices, amanye ama-districts kawala ama-office wona lawa. So kuyabe sokuyi-cost yama-citizens ukuthi bagade ibhasi kumbe bagade imishova besiya lapho i-ZEC office etholakala khona. Esiboni ngani kungaba nganzimela iningi labantu abaningi, but okuqakathekileyo ukuthi sizwisise ukuthi khona nxa sibhalisa ukuvota kathesi before mhlaka 30 kunje kuyancedisa kakhulu, ngoba i-delimitation process leya esikhuluma ngayo okuqunywa kwezabelo kukhangela inani labantu ababhalise kuvota ama-constituencies lawa, kukhangelwa abantu ababhalise up to mhlaka 30 April. So after that kuyavunyelwa ukubhalisa ukuvota, kodwa yabe ungasakwanisi ukuthi sithi inani lonaleli elizasetshenziswa ukwenza i-delimitation uyabe ungasafinyeleli ukuthi uphatheke kuhlelo lonalolo. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ithubela elikhona kublitz ukwenzela ukuthi inani labantu kuma constituencies la ade sizama ukuwa save through i campaign ade siyezi save the constituencies campaign ukuthi kube ngcono anjalo abantu ba ama constituencies la siwa save.
Ungathini kulabo abathi kabakuboni ukuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho olusayo?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi ukuphatheka kukaZulu akulani lezinye namanye ama-problems kumbe izinkinga engathi sihlangana lazo kuma-communities. Kwesinye isikhathi siyathi sixoxisana labantu besitshele ngama-previous elections, kodwa thina esikuqhuqhuzelayo njenge-ekhaya vote ukuthi khona asikhangele nini i-development yakithi njeyamathebeleland. Njalo nxa sikhangele i-development sifane ukuthi siqathanise lokuthi nxa ama-constituencies emalutshwane emathebeleland kutsho ukuthi le khekhe lelizwe sizadla okulutshwane. Abanye kwesinye isikhathi bayaxayisa ukuthi vele asidlilutho thina kwathini, kodwa esikutshoyo ukuthi asidevelopheni i-culture yokuphatheka enhlelweni ezisemthethweni. Njalo nxa sesibavotela abo-councillor kumbe member of parliament abaye babagoda umthetho at local level and at parliamentary level, kuyibo abazafika besikhulumela izifiso zethu khona ngale parliament. Njalo kusinika ithuba ukubhalisa ukuvota, kusinika ithuba ukuthi sizikhethele kulabo abazombangaza abazasipha bona ukuthi sikhethe onguye ongasincedisa ukuthi solve wona la ama-problems amaningi esikhuluma ngawo, ikakhulu nxa sihlangana la ma-voter educators. Ngoba kwesinye isikhathi ama-issues akhona angawezeki, kuya kumele ukuthi kumbe kukhanyele i-electoral act kwenziwa ngabantu abasimelayo ephalamende. Yibo kumele kathi sinxa sikhethisise kuhle kuze ukuthi abantu labo besi-represente kuphalamende. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-constituents nxa sebemama lutshwane kutsho ukuthi i-voice yethu njenge-region yemathebeleland yabe isi-limited kakhulu.